soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sibonga uEvans Ninga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kungenjabulo ku Studio 7 kulesine mhla ka 15 Mbandula 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo ukuvikela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile lapho kunanzwa usuku olwe-International Day of Democracy. Elebhilithane lithi linxusile umongameli uMnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi uMzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo okuvikela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile. Lesi sicelo siza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza usuku olwe International Day of Democracy. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezijiyeneyo, uZulu kanye lazo intatheli izindaba baveza ukuba lolu suku olunanzwa mhla ka 15 Mpandula minyaka yonke olwe International Day of Democracy lunikeza ithuba lokuthi kukhangelwe isimo sokulondolozwa kwentando kaZulu eZimbabwe ezwekazi leAfrika kanye lasemhlabeni jikelele. EZimbabwe luza ngesikhathi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba nguhulumende labezombusazwe bamabandla aphikisayo kuqhubekela phambili zihlaselwa ngendlela echiyeneyo kumbe kutshaywa amahlayana lokuthathelwa impahla yazo yokusebenzisa lapho zisemsebenzini. Umnumzana Tafazi wachigandiwa intatheli izindaba yesebenza izimele usola indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba nxa kukhangelwa izehlakalo ezisanda kuba khona kunsukwana esanda kwedlula.
Ngakukhulu sikhangelane lokhetho lukhona ama presidential elections olukhona umnyaka ozayo. Sikhanyela itimu yalo nyaka ekhuluma nge-protection of press freedom for democracy. Aleyo nto yinto engekhoyo kuleli lizwe leZimbabwe.
Ukhuthaza abamabandla ezombusazwe uChigandiwa ukuba ehlukane lo mkhuba wokuhlukumeza intatheli izindaba lapho zithe zaya emihlanganweni yazo ziyekelwe ziqhube umsebenzi wazo zikhululekile.
Ngoba yibo abahambisa ilizwe labe likhulunyiwe, yibo bona labo abangamapolitiki njalo abayibo abakhokhela ilizwe leli, yibo abakwanisa ukuthatha okukhulunywe abakhokheli bethu bekuhambisa kuma-citizens. So besicela ukuthi umsebenzi wabo uqakathekiswe kakhulu.
Lolu suku luza njalo kulokuqhubeka bevalelwe abameli bezigaba ababili, umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole kanye labanye abalichumi lane ababotshwa enyatsime besetheswa umlandu ngokutshotshozela uDlakela esililweni somunye wabalandeli bebandla le-Triple C unkosikazi Mo Blessing Ali. Lokhu beqhubeka bevalelwe abe-Triple C laba bencitshwa ithuba lokuhlawulela isibambiso ibail okuyinto esolwa kakhulu zingcwethi kwezombusazwe zisithi kuphambana lalokho okumelwa yilolu suku njengoba behlukunyezwa lokubotshwa labo abakhuluma okuphambana lokufunwa nguhulumende. Umnumzana Bekezela Gumbo owenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwentando kaZulu eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi lanxa isisekelo sombuso sivumela umuntu ukuthi aveze imbono yakhe akula nkululeko ngemva kwalokho.
Akula is freedom after expression. Usuqeda kukhuluma laphana ulala ucabanga ukuthi kungeza vuka mphila yini. Khona kuyana ngokunye kwezinto esikhali uhulumende ezama ukuthi ebalekelane lakho ukuthi umuntu engazi-expressa ngokusemthethweni welizwe kumele ukuthi elale ukuthi ngobehle. Sesikhuluma ngamanye ama-freedoms afana nokuthi freedom of association, ngoba yiyo futhi enye part of i-democracy.
Kule ntathela izindaba ezigoqela ezine zenkampani ye-Technomark ezigoqela uTongai Mwenje, Tineo Rutsito, Pelagia Mpurwa, Lo Chelsea Mashaya Mombe ezitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla elibusayo le-ZANU-PF ngesikhathi zisemsebenzini emhlanganweni wabe-Citizens Coalition for Change wokudinga usekelo owawusenzelwa eGogwe Gabuyuni, lapho uTineo watshaywa wakhumuka izinyo. Kulezinye ezimbili njalo uRubimbo Mtshenje wephephandaba le-The Hawks loNunura Ijena we-Studio 7 ezihlukunyezwe ngabezomvikela bebandla le-CCC emhlanganweni owenzelwa eChinoyi ngempelasonto edluleyo. Kulentathela izindaba njalo ezathunyelwa imibiko kunyanga edlule sikhunjuzwa ukuthi zilobe kanjani indaba zazo ngababezithi basebenzisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Imizamo yokuxhumana lonobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko uMnumzana Nicky Mangwana yehlule njengoba ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yabulenjini, njalo locingo lwakhe lungasatshelwa. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Protecting Press Freedom for Democracy. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuqansa kwentengo ezitolo lakundleko yenhlangothi zonke zempilo. Lanxa ezinye izisebenzi zikahulumende sezengezelelwe iholo, lilokhu lingahambelani lesiqubu sokukhuphuka kwentengo nsuku zonke, kubika uAnastasia Ndlovu. Iningi likhala ngokuthi indlela intengo yokudla layo yonke indleko empilweni esiqanise ngayo isisiba phezu kwenzuzo ngenxa yesilinganiso sokuthenga idola leMelika emkambo ongekho emthethweni, ngoba eZimbabwe lingasamukelwa endaweni eziningi. Isakhamuzi senkulumane kwaBulawayo uNkosazana Nokuthula Mloyi uthi amanye amavinkili asesala khona ukwamukela idola leZimbabwe.
Singananzelela umumo osukhona khathesi eZimbabwe, izinto zikhwela nsuku zonke, eziyizwe ezimfoko esizifunda sikhathi sonke. Khathesi ungakhangela ukuthi impahla zikhwele njani emashopu lapha, kuyasethusa. Ngoba lanxa besithi bangezelele izisebenzi imali, imali yona leyo engekhoyo, kunzima. Into esesiyinanzeleleyo ukuthi khathesi ungabona kuthiwa bakhona abaholileyo kuzisebenzi zikahulumente, izinto zisuka futhi ziqanise ngamandla, okusuka kubulale thina esiyabe singazitholi leyo mali esizisebenzayo. Okokuthi ngaba kunanzelela ukuthi nxa kungaze kukhwela iholo labanye kumbe lingakhwelanga, izinto zisale zilokhu zithengeka kuwo wonke umuntu, ngoba khathesi akungeneka esitolo nxa ukuthi ufuna ukuthenga. Abantu sebedanele entweni ezicutshwayo emgwaqweni, okuyikho futhi okungekho health okuzagcina kubulalisa abantu.
Umongameli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eZimbabwe National Students Union, uMnumzana Benon Ncube uthi abafundi abaningi abasenelisi ukuya esikolo ngoba intengo yokugada ikhuphuka njalo nje.
Ukukhwela kwentengo zamagoods lama-services kwa-affecta thina kakhulu ama-students ngoba asisebenzi. Kodwa siyazibonela ukuthi senelise ukuqeda usuku ngezinto zenezi zabe sezikhweziwe. Amagusu la esikhuluma ngawo ikudla esiphila ngakho esikole sikuthenga, ama-services kungakhwela i-fuel, kukhwela amagesi, kukhwela amanzi, kusho ukuthi kukhwela i-school fees sethu. And thina sisebenzi siphila ngemali esiphiwa ngabazali. Abazali labo nxa sebesinika kumbijana leyo eseleyo phezu kokuthi labo bathwalise nzima ikukhwela kwentengo lezi, sigcina sesiswela ukuthi sisebenzise njani ukuhamba esikolo or ukuthi sisebenzise ukufunda, ngoba impijana leyo esala ebazalini yiyo ese-expecta ukuthi usebenzise ukuphi ubhadala ukuthola lokhu osokukhwezwe intengo.
Umcebisi enhlanganisweni ebona ngelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, uMnumzana Effort Ncube uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Isimo somnotho siyadilika, izinto ziyakhwela ziyaphezulu. abantu abaningi singakhohlwa ukuthi abasebenzi abazuzinzuzo thizeni ezakwazi ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo, bakwazi ukuya esikolo, bakwazi ukuya esibhedlela, bakwazi ukuba lokudla okwanele okwakha umzimba. Ngakho ke inani labantu abangabayanga kakhulu, labalala bengahlanga, labangazuzi ukudla nje kwanhlobo, lizaya lilokhe lisanda liqansa lisiya phezulu, okuyinto enzima kakhulu phezu kobunzima abantu akade vele sebelabo kuze kufike manje.
Ohlaziya ezomnotho ezweni umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende kumele aqale alungisise udubo lokusebenza kwemali ezehlukeneyo emkambo wezemali.
Uthi bengacedi isikhathi bephucula besilwa lohulumende bedinga imali zangaphandle. Ngabathi uhulumende nxa usibhadale imali usebenzisa imali yeZimbabwe, inyanga yakhona nxa intengo e-AFC nemnyama i-$800, ngabaphathele nye intengo ye-$800, umrholo we-$800, nxa i-$1,000, ngabaphathele nge-$1,000, ukwenzela urhulumente engatshaywa likhanda.
Udaba lwentengo ikakhulu kubosomabhizimusi abaphiwa amadola eMelika libhanga lesizwe, kodwa begcina behlawulisa uZulu ngesilinganiso somkambo wensitha osokufike kunkulungwane eyodwa kudola linye leMelika. Iningi lithi alisenelisi ukuphila ngoba isilinganiso somkambo wangensitha sesibasinda, ngoba bona behola ngedola leZimbabwe. Kusenjalo indodana kawaye ngumsekeli kamongameli uphelekezela Mphoko, usiqoqela Mphoko, umise phambi kwedale kobulawayo waphiwa imali yesibambiso ibail yamadola akuleli alichumi lanhlanu enkulungwane i-15,000 kucala lakhe aletheswayo lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lambili. Igqwetha likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uchaze ukuba icala likaMphoko liyahle liqale ukuthethwa mhla ka-18 Mfumfu kunyanga ezayo e-Regional Court C. Ngolwesibili uJudge Martin Magonese e-High Court uhlawulise uMphoko imali yesibambiso i-bail ye-15,000 wathi abambise njalo ngencwadi yendlu yakhe lencwadi yokuhambisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elebhilithane lithi limusile umongameli u-Emerson Mnangagwa ukuba aze emngcwabeni wendlovukazi uQueen Elizabeth II ngomvulo ozayo. Iziphathamandla zesigodlo sommeli weBhilithane eZimbabwe zethule umbiko enkundleni yobulembu eTwitter namhla zisithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba uMnangagwa utshelwe inkosi uCharles III ukuba angabuyi emngcwabeni wendlovukazi ngoba wetheswa izijeziso zomnotho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sfanda.
Inkundla zokuxhumana lokuzilibazisa zivuke zimemethekisa incwadi yamanga ebibikwa ilotshwe yinkosi uCharles waseNgilande isithi umongameli Emerson Mnangagwa kavunyelwa ukuze emngcwabeni kanina. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswanga uthe incwadi leyo esabalaliswayo ezinkundleni zobulenjini ngiyamanga, kodwa wala uchaza ukuthi umongameli uyahamba esilweni kumbe hatshi.
What do you say? Am I supposed to say?
Is the president going?
I don't know.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla le MTCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi yeBhilitani, thina njengebandla le MDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili, ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela wokuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathelen North Province Comrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalwisa uMnangagwa.
Umongameli ngasoze enelisi ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into eyayikhulunywa langase kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe besebenzisa izifa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
UMnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethu kwezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe okumangalisayo ngombiko ogcine usethulwa isigodlo someli weBrithani eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuyangapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethu elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabele ukuthi umenywe ku-funeral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya e-funeral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi kumenywa ku-funeral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lohulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazo, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema ku-funeral, ukukumema nje ku-funeral, akusho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Ubuyi indlovukazi yeBrithani uQueen Elizabeth II, ubhubhe mhlaka 8 Mpandula, ukhangelelwe ubekwa ngoMvulo mhlaka 19 Mpandula eNgilandi, lapho ukhalelwe inkokheli zamazwe omhlaba eziningi ukuba zizathi gwaqa engcwabeni kaQueen Elizabeth. Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enxusiwe. Ngimelethito 7, ikawulamu ngu-Ezra Jesus Banda.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lokulondolozwa kokuthula ezivela emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika amanyene emhlanganweni owe-Southern Voices Network for Peace Building Conference oqalise ngolwesibili ugqitshwa ngolwesihlanu e-Washington DC kwele Melika. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso e-Woodrow Wilson International Center for Scholars ngenjongo yokuhlaziya indaba zombusazwe, ezokulondolozwa kokuthula, ezokuhlela imisebenzi yokukhumisana umlotha ukuze kulondolozwe ukuthula, ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika abhekane lezimpi kumbe ukungahlaliseki. I-Studio 7 ithole ithuba lokuxoxa lezinye yalezi ngcwethi enxuswe kulo mhlangano oyisizalwane seZimbabwe uMnumzana Mzwandile Ndlovu owenhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP.
Lo ngumkhosi owenziwa kanye ngomnyaka. Okukhona yikuthi nje ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 iminyaka emibili edlulileyo asenelisanga ukuwenza lo mkhosi. So lo mkhosi waqalisa ngomnyaka ka 2011 ukuqela imhlanganiso esijineyo elizwezwe kazi leAfrika enza imisebenzi ejineyo ixwayisisa indaba zombusazwe, indaba zokubumba ukuthula, indaba zokuhlela imisebenzi yokukhulisana umlotha kule njongo yokubumba ukuthula ikakhulu emazweni eAfrika abhekane nezimpi kumbe ukungahlaliseki okuthiyeneyo.
Umkhosi lo uhlelwa kumbe singathi ukhokhelwa yiyiphi inhlanganiso?
Lo umkhosi ukhokhelwa kakhulu yinhlanganiso yeWoodrow Wilson International Center for Scholars. Kusihlanganisa sonke njengenhlanganiso ezijineyo ezenza lo msebenzi engikhulume ngawo e-Afrika. So yibo abasinxusileyo kwezinye isikhathi silawo ukuthi siwenze ikhosi endaweni ezijineyo lapho wagcina khona ukwenziwa khona kwenziwa e-Abidjan ezweni le-Cote d'Ivoire. So ngokuya kwesinye isikhathi siyatshintsha siyenze endaweni ezijineyo kodwa yikho lokhu esikwenzayo ukuthi siyahlangana sibonisane njengamalunga alezinhlanganiso.
Ubungcweti ebiza labo lingamalunga alezinhlanganiso ezinxusiweyo yibuphi?
Ucebo esilabo kakhulu ngokuchwayisisa inhlanganiso lezi vele zikhokhelwa yindlula buchopho ezijiyeneyo ezilobucebo ngokuchwayisisa kakhulu esingathi ngesilungu research kuzona izindaba ezephizeli. So kumakhonferensi njengale esiyilandileyo inhlanganiso yeWilson Center iyabe ihlanganise kakhulu amalunga kahulumende lapha eWashington DC abasebenza kungatsha ezijiyeneyo ezikahulumende. Abanye babe bevela kubo-Pentagon ku-military ngale, abanye bevela kwezinye inhlanganiso ezifana nabo-World Bank, abanye bevela inhlanganiso ezijiyeneyo njengabo-United States Agency for International Development.
Lapha Ndlovu, singathi lijongeni ngomhlangano nalo?
Injongo kakhulu yalo umkhosi ukuthi sisebenzise ucebo bethu ukuthi siphathise uhulumende kamnumzana Joe Biden ukuthi wenelise ukuthi ibumbe ama-policies aqondileyo, ibumbe inhlelo eziqondileyo ezenelisa ukuthi zincedise amazwe e-Afrika ikakhulu lawo abhekane nezinto ukungahlaliseki ukuthi kunjwe ukuhlaliseka okungcono nokuthula kuzwekazi le-Afrika.
Imbono yenu njengengcwethi eliyikhiphayo emhlanganweni onjengawo nalo iyasetshenziswa yini leyo mbono ekuxwayiseni umongameli uBiden lapho esebenza lamazwe ezwekazi le-Afrika?
So lokhu sikwenza kakhulu sikhangele ukuthi ngenyanga kaDisemba umnumzana Biden uzabe ehlangana nabakhokheli bonke nje abapresident nama-head of state avela kuzwekazi le-Afrika. So inhlanganiso yeWoodrow Wilson ngenxa yokuthi isebenza kakhulu lehulumende bajayele ukuthi bakwenze ukuthi kungakabi nalesandapha President Biden azabe ehlangana bona nabakhokheli be-Afrika bathole imibono, bathole esengathi ngama-policy prescriptions kunhlanganiso ezinjengazeni ukwenzela ukuthi ngemva kwalowo mkhosi wabakhokheli imibono yonke ihlanganiswe eyethu esisebenza kundaba ze-research zohlanganiswa nale imibono ekubekwakhokheli. So yonke le imibono iyancedisa uhulumeni we-United States of America ukuthi kumbe ama-policies ancedisa kakhulu ukuthi kwenziwe ukuthula, kwenziwe ihlelo lama-policies okuthula azancedisa ukuthi kwakhe ukuthula kuzwekazi.
Umnumzana Mzwandile Ndlovu yingcwethi yecubungula ezombusazwe lezokulondolozwa kokuthula oyinhlanganiso ye-Africa Institute for Development Policy, AFIDEP, exoxa le-Studio 7 ese-Washington DC kwele Melika. Kulabantu abathi usuku lwesikhumbuzo senkosi umzilikazi kumele lube likhefu elinanzwa ngumuntu wonke eZimbabwe. Bathi umzilikazi wabumba isizwe sikamthwakazi ngokukhalipha okumangalisayo, ngakho ke kumele akhunjulwe ngabantu bonke eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Kodwa kube labanye njalo abathi kumele kunanzwe lamanye amakhosi njengalokho okwenzakala kwele South Africa okulosuku lwe National Heritage Day. ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Nkululeko kwabalanda mathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye lomfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umathe usungula lengxoxo.
Kuyinto esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le yeKingsikazi Day ukuthi ibe holiday kulento ezinenkakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bafoshe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo ngananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengendaba zamapolitiki kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uizanu yini siyakubekesa idini sifokase kulo lolu suku okukhomba khona ukuthi nhlalo kabayiholiday ngicabanga ukuthi kungakhobeka amanxeba amaningi kakhulu uma kufika lolu suku. So inkinga futhi enginanzelela lapha yikuthi kuyokufanele ukuthi ma lolu suku lupropose kuhulumeni lungabanjwa bunono kakhulu mbe lubanjwe ngabafundisi ma besiyasicelela ukuthi kube yiholiday kumbeni abantu bomdabu. Ngoba nginanzelela ukuthi manje ngibona sokulabanye sopolitika asebelupusha so ngathi badinga amavoti ngalo ngoba uzayenzela ukuthi into ezigcina ibheyila kakhulu. So ngathi kumbeni bakhona abanye abafuna ukudla ngalo lolu suku.
Mfundisi, nathi udaba ngamafutshane bakho.
Ndomuhle kodwa-ke kumele sicabange ukuthi nxa kungenziwa lokhu kuzavusa umbuso ukuthi xamba kudingakali yini ukuthi kube la malanga amanye amakhosi ngathi engxenye sithi amarosi lathi ayisesifuno lethu ilanga lethu abangala besilonga lawo bethu sesifune lethu ilanga ngakho bebonthi kumele kube le national discussion kuxoxiswane ukuthi amakhosi esiwabona ukuthi yibo ababeka isisekelo sesizwe sethu esithi namhlanje iZimbabwe iwaphi lawa makhosi okumele ahlonitshwe njalo iwaphi amalanga angabekwa eceleni kwenzela ukuthi abe ngamalanga ekhefu njalo kungenziwa nje ukuthi kube lilanga lekhefu kodwa kumele ukuthi lizwe lonke jikelele likhangele leli langa njalo kwenziwe izinto ezithize ezizaletha ukuthi abantu bakhumbule njalo bahloniphe lelo langa.
Ye, khonapho-ke mathe uyakhuluma umfundisi uthi phela kungaqalwa lokhu abanye bazangena.
Ngiyabuza ubaba uHuseni ukhuluma umkhondo omuhle kakhulu ungananzelela ukuthi eSouth Africa bakunanzelela usuku lweSouth Africa lolotha Heritage Day laqala luyi-Kingsaka Day kodwa bakunanzelela ukuthi kunamanye amakhosi into laleyo ikhulumayo. So mna ngicabanga ukuthi makuthe kwahlala phansi kakhulu amakhosi akithi abone ukuthi kanti amaqhawe yiwaphi kungabizwa kumbe mhlawumbe kuthiwe i-Heritage Day. So nxa kwi-Heritage Day sokuzakwazi ukuthi wena mhla we-Heritage Day wena yiliphi iqhawe olikhumbulayo bangukuthi kumbe ucabanga ukukhumbula umavo ngokuthi kuntule umbubani kodwa mazi ukuthi i-Heritage Day yabo sibhosele bonke abantu angazi kunjani khonapho. Kodwa lona kuyadingakala lolu suku lolu oyelo ukukhumbula amakhosi ethu awumdaba.
Mfundisi khonapho-ke
ingagoqela wonke umuntu njalo yenza ukuthi ilizwe likhangele ukudabuka kwethu lokuthi ngobani abasinceda ukuthi size sibe nalesi sizwe kugoqele wonke umuntu ngoba siyabe sibalekele ukuthi abanye ezinye isizwe emaceleni lo lalo zathi hayi mina amakhosi ama abekwe eceleni athiwe eceleni njalo kuyabe kumele kube ludaba izinduna ezingahlala phansi zike ziluxoxe zibonisane la so zibe yingxenye yokukhulunywa kwale ndaba.
Ye, phosa lokucina mathi.
Into esihlala sikhala ngayo siyikhalela kakhulu ukuthi yenzeke leyo kwenzela ukuthi nginanzelele ukuthi indaba le yeKingsikazi Day ukuthi ibe yiholiday kulento ezinenkakhulu engizinanzeleleyo engihleli ngizinanzelela futhi ukuthi ungananzelela lolu suku lolu abantu malufika bayahlangana bonke bafoshe ngezimpi zonke lezi abahlala becabana ngazo ungananzelela eZimbabwe abantu bahleli besilwa njalo njengendaba zamapolitiki kodwa uma kufika lolu suku umfundisi uizanu yini siyakubekesa idini.
Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi esizayo engxenye umnyaka ozayo indaba kumele ifuqele iye phezulu kuparlamenti ngalo ukuthi asibe nde-Heritage Day engagoqela wonke umuntu.
Lapha lizwe umfundisi uSeni Svanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance endawonye lomnumzana Nkululeko Ngwabalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lethu ngilivalisa ngugeno kumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa.